So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 1 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sikhangelele ukuthi uhulumende uzafeza isithembiso sayo sokuthi abantu bathole usizo.
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko namuhla esazisa uZulu ukuthi ilizwe selivulwa na kumbe liyaqhubeka livaliwe emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Thina njengezalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyavumelana namanyathelo athethwe ngumongameli.
Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena uyekethisile njalo iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane elizweni lakhe izolo esithi selehlile inani lababanjwa iCOVID-19. Abagogekileyo babikwa bethwaliswe nzima ikuvalwa kwelizwe ngenxa yecoronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko namuhla esazisa uZulu ukuthi ilizwe selivulwa na kumbe lizaqhubeka livaliwe emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Kunaganelwa ukuthi uMnangagwa uzayekethisa eminye imigoqo ngoba inani lababanjwa umkhuhlane lo kanye labafayo selehlile kakhulu kulezi nsuku. Kuthangela izolo akekho ngitsho loyedwa obhubhileyo ngenxa yalomkhuhlane. Ababanjwe belawo izolo bangamatshumi amathathu lanye. Asebebanje i-coronavirus selokhe ifike eZimbabwe sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu lasithupha 36,089. Asebefile bona sebeyinkulungwane elamakhulu edlula amane 1,463. Uhulumende uthi bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 abezempilakahle labanye abenza imisebenzi ebalulekileyo asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Kodwa inani leli likhanya liphansi ngoba abanengi bengafuni ukuhlatshwa ngoba besithi kabayithembi ijekiseni le ephiwe iZimbabwe nguhulumende weChina. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni saqala ngokumbuza ukuthi kuyini abakukhangeleleyo kumbiko kaMnangagwa namuhla.
Sikhangelele ukuthi umongameli uzagcizelela umbiko wakhe awenze amaviki amabili apheleleyo ukuthi abantu abasebenzayo baqhubeke besebenza emkambo belandela izinqumo ezineze zokuthi kuvikele umkhuhlane lo, ezokuthi bageze izandla, bagqoke ama-mask, abantu ba-teste ngama-thermometer lawo uku-checka i-temperature. Njalo futhi sikhangelele ukuthi uhulumende uzafeza isithembiso sakhe sokuthi abantu bathole usizo lokho abadinga isikhiwa i-cushioning package. Abantu lokho beyilindile ayikatholakali, sikhuluma nje kunje. Abantu abaningi bayehluleka ukuthi bavule imkambo yabo basebenze ngoba akula mali yokuthi baqalise ukuthenga impahla zokuthengisa ebasebenza. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi uhulumende uzakufeza lokho ngoba isithembiso senzileyo umalunga ethu akakula oseyitholile leyo mali yokuthi basizakale abantu ngemva kokuphazamiseka nge-lockdown nale eqalelo nyaka kunyanga nga-January.
Isebabuyela emsebenzini ngobuningi yini abantu abazisebenzayo khona ngapho koBulawayo?
Ye, abaningi sebebuyelile emkambo sebesebenza. Into nje luhlupho yokuthi abanye bakatholi izinto zokusebenza njengama-sanitizers. Kodwa-ke sike sazama njengenhlanganiso ukuthi sibancedise abantu, sike sanika amamakethi amaningi koBulawayo lapha, sibanika ama-thermometer, sibanika ama-sanitizer ukuthi basebenzise, njengoba umongameli wacho ukuthi abantu babuyele emsebenzini xa belandela izinqumo ze-World Health Organization. Hhayi-ke abantu bayathenga, angithi vele abantu bayathengelana nje bona abasebenzayo. Kuzaba ngcono kakhulu-ke kungathi kuvulwa mbijana ukuthi abantu bahambe, kodwa akufani nokuthi abantu bebehlezi ezindlini. Sokulo mahluko kakhulu, abantu sebesizakala nxa kunje nje kuvulwe mbijana ukuthi basebenze.
Abezempilakahle abavuma ukuhlatshwa ijekiseni yakwele China le babikwa bebalutshwana kakhulu. Ulubona njani lolo daba?
Angilalwazi kakhulu ke ngathi ukuthi abantu abahlaba bangaki. Ngiphongubona nje kuthiwa bengafika phose 15,000 so far sebehlabile. Kodwa kule mbiko emningi ephumayo ngama-vaccine lawa, sike sabala kuthiwa abantu abanye bathi luphawu lukasathane, abanye bathi asebenzi kahle. So kule mbiko emningi ebhodaboda ebulenjini ugcina ungasakwazi ukuthi uliqiniso yikuphi. Yona i-Sinopharm ingasuyasolwa kunje abantu uyezwa omunye ekhuluma nge-Pfizer, uze khuluma nge-AstraZeneca ukuthi kulama side effects lingahlabi. So wonke nje ngomnakano wamajekiseni lawa abantu bayawakhuluma ngawo, kuyadingeka ukuthi abantu bafundiswe, kube le information ecacayo ngamajekiseni lawa. Kodwa kumqoka ukuthi kule mbiko eminingi kakhulu ezulazulayo esuke ibe yingozi sibini.
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngohlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule owakhe umbiko izolo ntambama, wayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe lakhe ngoba esithi selehlile inani lababanjwa i-COVID-19 kulezi nsuku. URamaphosa uthe imbuthano efana lezombusazwe enkolo leyamasiko isivunyelwa. Kodwa uthe nxa abantu behlangana besendaweni evalekileyo kumele babe likhulu, kuthi nxa bephandle bangaba ngamakhulu amabili lamatshumi amahlanu. Uthe njalo uhlelo lokuhlaba abezempilakahle ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 luhamba kuhle, njalo asebehlatshiwe okwamanje bazinkulungwane ezingamatshumi posi ayisikhombisa 67,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabhena.
Thina njengezalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyavumelana lamanyathelo athethwe ngumongameli weSouth Africa ubaba uCyril Ramaphosa, ngoba usethe ngolwasemzini iSouth Africa iya kulevel 1. Lokho kutsho ukuthi i-curfew isizaqala ngo-12 ebusuku kuze kuyetshaya u-4 ekuseni. Phambilini ibiphela ngo-11 i-curfew, bokwenza ukuthi labo abasebenza ebusuku ikakhulu ema-restaurant lezinye indawo ezithengisa ukudla bekumele bavale ngo-10, senzele ukuthi izisebenzi zibe sezifikile ekhaya ngo-11. Kutsho ukuthi khathe sebezavala ngo-11 zibe sezifikile ngekhaya ngo-12. Lokho siyakwamukela ngoba nxa sisizwa bathi bona abasebenza kulezo ndawo abantu baqala ukudla ikakhulu ngempelaviki, ngalezo zikhathi lokuqala ukuthi banathe. Laba bathengisa utshwala besebengani balahlekelwa kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza khona ngapho ziningi esezabuyela emsebenzini yini?
Abantu abanengi balahlekelwe imisebenzi ngoba esikuzwayo ukuthi ema-restaurant kumbe lokho okubizwa lwasemzini kuthiwa i-hospitality industry, 30-40% yalezo zitolo mba ama-restaurant lawo kavulanga. Lawo avulileyo abantu basebenza beshare ama-hours ngoba kabasebenzi ngendlela abavele kumele basebenze ngayo. So abantu basebenza okokutshintshana ukwenzela ukuthi labo nabo bathole ukuthi baziphilise. Yikho ke abantu balahlekelwe imisebenzi. Yebo ye akhona amakampani avulileyo abantu ababuyeleyo emsebenzini. Nesikunanzelelayo kodwa ukuthi labo abasebenza emahofisini ubunengi babo basebenzela emakhaya. Abanye nxa ukhuluma labo kuyasebenzeka, abanye kakusebenzeka emakhaya. Yikho ke lezi taradeni zegolo zawuthola ukuthi ngesikhathi sekuseni lesikhathi santambama izimota kazanengi kakhulu ngendlela ezibanengi ngakhona nxa kuyikuthi kuvele kuyasetshenzwa.
Uchilo uRamaphosa ukuthi liphezulu mpela inani labezempila kahle asebehlatshiwe ijekiseni. Kodwa eZimbabwe sibona abongi labodokotela abanengi bayala ukuhlatshwa ijekiseni yakwele China. Ungathini ngalokho?
Okusihluphayo ngakithi ngohulumeni weZimbabwe ukuthi uhulumeni wamasosha uhlupha ngokuthi kachasiseli abantu kuhle. Amasosha njoba vele umphathi ntambo wezempila kahle elisosha bajwayele ukupha i-command ukuthi uyatshelwa ukuthi yenza lokho. Isosha enkambeni kalibuzi ukuthi lokho kumele ngikwenzeleni.
Umnumzana Nicholas Nqabuto Mabena ngohlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokufake abantu abagogekileyo ebunzimeni obukhulu. Sixoxele siphathamandla senye inhlanganiso eziphathisa abantu laba eNkiwane Foundation, uNkosazana Pretty Ndlovu.
Ubunzima obubhekwe ngabantu abagugileyo, abagogekileyo nabagulayo esizweni sakithi bukhulu kakhulu ngendlela yokuthi okwaqala thina singabantwana babo, the majority of us asikho duzane labo. We are in foreign nations, we are in diaspora, so abaningi babo kakhulu abantu abagugileyo bahlala bodwa, kumbuthola ugogo nomkhulu ehlala labazukulu abancane kakhulu vele abangamncedisi ngalutho, okwenza futhi ukuthi kube ngumthwalo kuye ngoba yabemele bakhangela abazukulu labana kanti la vele akaselamandla. So kulobunzima obuningi kakhulu impela lesikhathi sona lesesikhona se-COVID sokuthi thina abantwana babo kade sibasiza ngokuthi sibathumezele, sibathumezela khona imisebenzi yeye yaphela. So kwenza ukuthi kube nzima kwathina ukuthi sisurvive impilo zethu. On top of that siphinde futhi sibathumezele something labo ukuthi bephile back home. So i-challenge ikhona kakhulu impela, ubunzima buningi ukuthi abala abantu ababanakayo on a daily basis nje with a simple house chores nje ezokuthanyela, ezokuclean, ezokuthintini, abekho abantu babasizayo, bephinde futhi bebulawa indlala yokuthi abasakwanisa ukuzisebenzela. Labantu abadependa kibo labo kuba nzima ngesikhathi sena lesi sokuphelelwa imisebenzi. So uhlupho lukhona kakhulu kakhulu impela esizweni sakithi, sikwazi vele le economy inzima. Thina eziNkiwane Foundation asikhangeli ukuthi sisiza abazali bethu kuphela, kodwa sithi sisiza isizwe sakithi.
Libaphathisa ngani kahle kahle abagogekileyo?
Every month siyathenga ama food parcel, njengokuthi ngo-2020 besithenga ama 10 kg we rice, sagcina sesihambisa nama soup phezulu nama wheelchair here and there ngoba kulezidingo kulezo ndawo. And then sibe lo sizo futhi lokuthi umuntu ojoinileyo engafika ibanga esilibiza ukuthi ngu club 10, ukuthi uthi sujoin abantu abayi 10 ngaphansi kwakho, esigabeni sakini kuyaqala uhlelo oluthwa i-home based care. So laphana kuza abantu bevolunteer ukuthi bona bazaba siza kumbe bazaba on the ground bebehambela labo bantu abagulayo, abagogekileyo nabagogileyo one muzi ngeviki, besiyamkhangela ukuthi uhleli kanjani, izidingo zakhe zithini, njengokuthi ama daily duties nje ukuthanyelelwa, ukukhelwa amanzi, ukuthezela inkuni, kwatshelwa into ezifana nalezo, befike bemncediseke okwalelo langa. And then kuthi ngeviki elandelayo futhi bekomunye umuzi befike lakho beyenze njalo. kanjalo kanjalo. So at the moment we have got more than 30 communities lapho every week okuhanjelwa umuzi ngomuzi besiyanakekelwa ngama home based caregivers wethu labo esiba nakekelayo futhi ngokwenza njalo siyabathengela ama small groceries nama working tools nje ukuthi ama broom ukuthanyela ukuthi bengagcina bethanyela bayikhotheme ngemthanyelo lama mask njoba nje sisesikhathini zinezabo COVID.
Unkosazana Pretty Ndlovu ngohlanganiso ephathisa abagogekileyo eNkiwane Foundation. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi amagqwetha kankosikazi Portia Mananganzira ongumqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kuhulumente asekwenze isicelo sokuthi akhululwe edalele High Court. UManangasira ubotshwe ngeviki edluleyo esetheswa amacala enkohlakalo. Iphephandaba linye lithi iPhalamende isiveze ukukhathazeka okukhulu ngabafundi besifazana abaphuma isikolo ngoba sebezithwele. Singene kumbiko elisithumele yona.
Sanibona, sanibona nibasakazi be-Studio 7, ninjani kodwa basakazi be-Studio 7, ikhuluma noThulani ngokwandlela isibongo osuka eFlabuze phansi kwenduna uSibasa kodwa sihola uMaduna. Ngithi angiyamphawulelana basakazi ngale ndaba esihlupha kakhulu, le ndaba eyenziwa esizweni sakithi sokwamthwakazi. Ngumuntu obuya khona esizweni sakithi kwamthwakazi, angazi mina ukuthi kahle kahle abantu abakithi yini lento le abayilanda kakhulu emashoneni. Kumanje kade kunomngcwabo, umngcwabo lo kade kwamaduna, awazange aphiwe ubuqhawe lobumfanele uMaduna, kodwa abanye abantu ngoba ungabona abantu basemathebeleleni kodwa bayanikezwa ilophuzane umngcwabo lo wamaqhawe, kodwa induna kithi uMaduna akazange kwenzeke lokho. Siphatheke kabi kakhulu thina. Ngisuke ngiyivuze khona ukuthi laba bantu bakithi laba ile ndaba zo MDC nabozana uPF lezinto lezi yasikhathaza kakhulu, ziyasihlupha kakhulu thina singabantu kwaMthwakazi, abantu abasilethele inkinga kuphela le esizweni sakithi kwaMthwakazi. Siyamangala manje ukuthi kwenziya kanjani, imigwaqo ifile ibolile, imigwaqo ubulawayo nawo manje amanzi awatholakala, amanzi kahle amanzi avulwa ngemviki kodwa izulu liyana. Kahle kahle abantu bakithi kahle kahle nabo city council why bethandela behamba belithanda ukulandela into zabo zana uPF leyo abantu besihlukumeza. Namanje basiqhoba bahlukumeza emabhoda, basihlukumeza asazi ukuthi kahle kahle inkinga ekhona yini. Kahle kahle
sabonani wasakazi, injani lonke basakazi abathandekayo, obabo Ntungamili, obabo Chris, omama sithandekile, lonke 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 siyalithanda, siyalikhulisa, siyalibonga. Hayi, lami njabulile, incwadi yami ifundiwe, njabule kakhulu namhlanje, njabule kakhulu mpela. Okwenza silikhulise ukuthi siyakhululeka lathi ukuthi silethe okunye kabe kuhlupha phakathi kwezigaba, kulokunye okuhlupha ezigabeni la okufanele ukuthi labo laba abantu bakuzwe, okwenzela ukuthi sonke sibe ngabantu esihambayo ngendlela efaneleyo. So ngalo msakazi esisakazela kahle kakhulu, kuyasijabulisa vele. Ngingaswela iStudio 7 yakhona sibili ngitshenguli. So nxa sisakazwa lathi, hawu sizwa sesikhululekile kakhulu. Siyalibongela, siyalibongela kakhulu. Kayikhule iStudio 7, inkosi ligcine, libusise, linikeze izipho zonke elifanele libe nazo, likhule lo ndlizi imuli zenu ziphilile, zigcinakale kuhle ngoba liphethe abantu abaningi. Siyabonga.
Salibonani zulu wonke jikelele weZimbabwe. Ngibingelele lani basakazi baka Studio 7, ngithile njani lonke, ngithemba hayi liphilile, lami ngiphilile. Ngizathanda ukuthi ngikhulume kabanzi ngapha emhlubulweni wakithi wemathebeleleni ukuthi kanti kulokho kulabantu abalokho besalandela iZANU-PF, abalokho beseyizikhothamade zeZANU-PF. Ngiyembuza ukuthi kanti koze kube nini, kanti inguquko aliyifuni yini? Bantu bakithi, bantu bakamthwakazi, bathwakaza abahle ngicela sike sigxekane lamanyala ezanupf kulabo abalokhu besalandela izanupf kanti aliboni yini alifundi yini ukuthi izanupf ayilandaba lathi thina abantu bemathebeleni noma ungazuhlabele kanjani ugide kanjani ugide njengegidele endlini abalandaba lawo sitsho njani ngoma kamajayivana nxa imbongi u-Albert Nyathi sikhuluma uthi noma zugiye kanjani ugide kanjani abalandaba lawa awukwazi uthi wena ngumzukulu so bantu bemathebeleleni asilandeleni i-MRP imthwakazi Republic Party yiyo kuphela injongo okwakhathesi okumele silwisane layo ukuthi siphumelele ukuthi sibe kiyo siyekelane le nto sizanupf azisisindawo sizozifela nje sihawula njalo nje khathesi kusebenza i-1979 grand plan yokuthi vele kuthathwe zonke izindawo zemathebelelenti ngoba already some of the places vele sokuphetha amashona kanti zaze lifunde nini zizaba imsila nini kuze kube nini lokhu silandela i-ZANU-PF kulaba lokhu besayilandela lalaba abalandela i-MDC asishiyane lakho lokhu konke i-MDC ZANU-PF umalume nomzukulu kuyafana nje akutshintshanga lutho thina asilandeleni okwakithi sivuselele isizwe sikamthwakazi
gazi vele lidrowelwani gazi ngelani gazi kati abo lecorona baziwa yini abaziwa hayi bazothatha singasazwisisi mna vele anihlabi lokhu anihlabi droy gazi kudrowelwani sikuwa wazi kudrowelwani
leyo bekuyimpiko yenu balaleli elisithumele yona ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations ubikwa usiya uchothoza amazwe obungavamanga ukuwasola ngokwephula amalungelo oluntu agoqela ele-China, i-Saudi Arabia, i-Russia kanye le-Egypt. Amabutho akwele Myanmar adubule abulala abantu abangamachumi phose amabili 18 isolo ngesikhathi betshengisela ezitaladeni besola ibutho ngokugenqula uhulumende okhethwe nguZulu. Siziphethe ngokugangela udaba oluphathelane leMelika. Osuswe esikhundleni sikamongameli kukhetho olwedluleyo umnumzana Donald Trump uthi ulakho ukuncintisa njalo kukhetho luka-2024 angqikilane lomongameli Joe Biden. Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe libandla lakhe lama-Republicans izolo owe-Conservative Political Action Conference, uTrump usole umbuso kaBiden esithi usubuyisele ilizwe emuva. Uthe umongameli Biden sevule imingcele yelizwe wavumela lezigebengu ukuthi zingene. Uthe njalo uBiden kumele avule izikolo ngoba umkhuhlane we-coronavirus ungahlaseli kakhulu abantwana. UTrump uthe kungamanga ukuthi uqoqa ukubumba elakhe ibandla wathi uzaqhubeka elilunga lebandla lama-Republicans lona athi lizanqoba kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende oluza kwenziwa ngo-2022. Uthe njalo uBiden kumele anqotshwe ngo-2024. Lanxa enqotshwe nguBiden nyakenye, uTrump ukhanya elokhe elosekelo kubandla lakhe. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Akumangalisi lokho esikubonayo ukuthi bamfake phambili ngokuba ube vele namandla amakhulu ku-Republican Party. Ngakho njalo kukhangelela ukuthi aqhubeke namandla amakhulu. Labo abafuna ukuthi bawine ngo-2022 lango-2024 bayamdinga, bayawadinga ama-supporters akhe akhutheleyo angadinwayo ukuthi abawinise. Umuntu ofuna ukuba ngu-senator, ofuna ukuba ku-House of Representatives, ofuna ukuba ku-state legislature, usehla kusiya phansi kuma-county, uyamdinga uTrump kakhulu nxa kuRepublican Party kusiya ngestate le state. Kulezinye indawo lapho ozathi ungahamba laye abe yinunu akuluzise, kodwa zikhona indawo lapho adingakala kakhulu, athandakala kakhulu. Labo-ke abanjalo bayamfuna eduzane labo, kube sekuthi labo abaziyo ukuthi endaweni yabo badinga lamavoti ama-democrats lama-independent kabamfuna eduze, kodwa yena amandla useselawo kakhulu kuRepublican Party.
Kukhetho lwanyakenye uTrump wanqotshwa lebandla lakhe lama-Republicans. Kuyini okwenza bathemba ukuthi uza kwenza banqobe kukhetho luka-2022?
Okwakhathesi bayacabangela ukuthi kungenzekani ngo-2022 lo-2024 ngamakhasi nje. Akula nto eyisiqiniseko ukuthi njengalokho abantu basukuma ngo-2020 bazasukuma njalo ngo-2022, basukume njalo ngo-2024. Ikakhulu bayacabangela njalo ukuthi kungenzeka uBiden abengakenzi izinto ezizakwenza ukuthi laba kade bekhuthelele uTrump bagcine bevotela uBiden. Ngakho-ke ikakhulu kuma-states lawa abovu ase kota kakhulu iRepublican Party bayathemba ukuthi abantu bakhe uTrump bazanceda kakhulu, ngakho ke bayamsondeza eduze. Kodwa ke kukhona laba bama states angathi kamkhuthalelanga kakhulu, angabalimaza kakhulu uTrump nxa bengamsondeza eduze. Abanye nje bayamesaba, benzela ukuthi abangakhonteswa ngabasekela uTrump kuma primary bazathi bangawina ama primary base bemsusa eduzane bazihambele bebodwa.
Ngokwenzakalayo kuma-Republicans singathi kusobala yini ukuthi azamkhetha uTrump awamele njalo kukhetho luka-2024?
Basebaningi abazasukuma bamphikise, abangamasenetha, abangamagavena, labanye abangaba ngosomabhizinisi abazimeleyo bodwa. Okwakhathesi angithi usaphuma endlini iphefumu yakhe isazwakala, kakahambi isibanga eside amayika lo moya wakhe kusesekhona ku-Republican Party. Kodwa ngokuya kwezinyanga kuzaya kulokhu kuphefumula, abanye labo basebefuna ukungena. Anxa engathi yena uzabe lokhu eyedwa ngo-2024 uyabe yazikhohlisa, ngokuba zisezinengi izinto ezenzakala kuye emakhothi lapha, siyabona lokhu lalokhu yanokumlimazayo. Ngakho-ke baningi abasezasukuma bencintisa ukuthi babe yibo abamela i-Republican Party. Bakhona vele ababefuna ukukwenza, abafuna ukukwenza. Ngakho-ke izinto zisezaguquka, akula nto okuthiwa hayi simile siphumile ngaye. Kuselo mqanso kusesekude lapho kuyiwa khona, kusaseli 4 years, nguma ngomude lo upolitiki, izinto eziningi ziba sezitshintshile.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Elidala lisiqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko namuhla esitsho ukuthi ilizwe selivulwana kumbe liyaqhubeka livaliwe emizameni yokwenqabela i-COVID-19. umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena uyekethise njalo iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane elizweni lakhe izolo. Abagogekileyo bathi bathwaliswe nzima ikuvalwa kwelizwe ngenxa ye-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.